umqondiswe Zimstad umnumzana Mutasa Zinotiweyi utshele abangene umhlangano we-2011 Labour Force and Child Labour Survey kobulawayo ukuthi inhlanganiso ezithi kulabantu abaningi abangaqhatshwanga kuleli azilaqiniso ngoba ukucubungula kwabo kuveza ukuthi inani leli liphansi okwamagama. Uthi wonke umuntu obamba uthile ukuzazuze imali yokuziphilisa uqhatshiwe njalo bakhangele abantu abaphezu kwezigidi eziyisithupha ekucubunguleni lokhu besebenzisa indlela zokucubungula ezamukelekileyo emhlabeni wonke ejikelele. Unkosazana Barbara Tanyanyiwa oyinhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions uthi akuzwisiseki ukuthi uhulumende uthi abantu baqhatshiwe ngaliphi omanjinela labongi abavela emakolitshini begcwele ezitaladeni beswele imisebenzi. Uthi sokunzima ukuthi izisebenzi ziqoqane zimele izikhalazo lamalungelo azo ngoba zigcwele indawo yonke zidinga ukuziphilisa ngoba zingaqhatshwanga. Uthi kunani labantu lelo okuthiwa liqhatshiwe amachuma esichiyagalombili lana ekhulwini 84% liziqhatshile okutho ukuthi liphila ngaphansi kwe-poverty datum line.
Instead ukuthi i-hulumende acreate employment, amakhampani ziyavala. So i-employment ecreatwa icreatwa ngama-individuals and ama-individuals angikhona kala ndaba lokuthi alandele umthetho. I-employment creation eningi icreatwa ngama-Nigerians, ngama-China avela abangananzeleli amalungelo abantu okuyikho okusikhathazayo futhi kakhulu kuro njengezisebenzi ukuthi khona vele umuntu okuthiwa yisebenzi kasela umuntu okuthiwa ilungile.
Umnumzana Alfred Ndlovu ozisebenzayo uthi inhlanganiso le ingeke ikhulume ngabantu abatshona bethengisa amatamatisi ithi baqhatshiwe ngoba lokhu kwenza uhulumende ahlale phezu kwezandla abantu bedinga imisebenzi. Uthi iningi labantu eliziqhatshileyo lilahlekelwe yimisebenzi ngokuvalwa kwamankampani lokubhidlika kwenotho yelizwe ngakho uhulumende angeke azitshaya isifuba esithi abantu baqhatshiwe esitsho abantu abasezitaladeni langaphansi kwezihlahla bethunga izicathulo. Uthi khona vele kulohlupho nxa elizweni lilabantu abafunde kangaka kutholakala ichumi lanye kuphela 11% abaqhatshiweyo abathola iholo ekupheleni kwenyanga.
Nxa i-government sithi abantu abaku-informal bafana labantu abangabizwa kuthiwa baqhatshiwe angiboni ukuthi kuyasiza ngoba abantu bakhona kala security. Mhlana elimeleyo kakula ndawo lapho ahamba khona ethola uncedo. Mhlana elohlupho kuphelele khonapho. So ukuthi abantu laba kude baqhatshiwe ngibona ngani i-government nje liphupho abasaliphupha khathesi ukwenzela ukuthi abantu bengananzeleli uhlupho abakilo.
IZimstad ithi iningi labasakhulayo eliphakathi kweminyaka elithumi lanhlanu kusiya kumachumi amathathu lane yilo elingaqhatshwanga elizweni lapho phakathi kwabahlanu ngoyedwa kuphela oqhatshiweyo. Ukucubungula kweZimstad njalo kukhangela abantu abahlaliswa kutha emapulazini njengabantu abaqhatshiweyo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Spanda.